ungananzela kade sisikhuluma kanje eZimbabwe amaprize aqansa. Siyakukholwa ukuthi ngemva kokumenyezelwa kwe-fiscal policy leyo bekhona wokuqonsa ama-prizes. Kodwa njalo into esihlubwa yenale ukuthi okuthiwa sokukhwezwa futhi umthelo ngama-transactions ayenziwayo. Sibona ungathi thina njengezisebenzi akufanele singene kikho. Kungani? Thina nxa sihola imali siyathathelwa loko imithelo okuthiwa yi-PAYS UN. Xa sengisiyathenga isitolo ngiyathathelwa futhi umthelo lo okuthiwa yi-VAT. Yonke into engiyenzayo kule mali engiyithathelwayo. So sibona ungathi nxa futhi sibuya sokuthiwa ngama-transactions asuke sithathelwa ama-2%. Sibona ungathi sifa kaningi. Besithe ngayelo nxa kungaba yindlela engxenye kungenziwa kuma-business ayikhona ebantwini ngoba sikhuluma kanti kathesi imiholo yabantu eZimbabwe lapha from 2009 ayikazikhwele iloku imi ndawonye. Ama-prize ayakhwela bakhweza le mithelo le esiyenzakala. Yikho sesitshengisela ukuthi hathi bo thina sibona kanti nezisebenzi sesigcwele phansi kakhulu kwesikhathi eside asenelisi ukuthi singeke kule ndaba and futhi aku-affect izisebenzi kuphela. Ungaze ube ngubani ngoba ungarise ama-transactions eZimbabwe la kumbe ungaba yibona ama-informal sector labantu sibolufana naye. So ke we are saying thina njengabantu bezimbabwe asibambaneni sitshengisele sitsho kuhulumende lo mini sukuthi hathi bo sibona ngabe le into eyenzileyo awuyenzanga ngokunanzelela izisebenzi. Ngokunjalo nge-Thursday kumbe ngolwesine sikhalibana sitshengisele ukuthi le ndaba ikhangelisiswe lo mthelo masinya ukhishwe ezisebenzini.
Ye, siyabona ukuthi umthelo lo vele awukaqalisi ukuthi usetshenziswe njalo kuthiwa-ke uyaqalisa ngenxa umuntu ne-$10 usiya ku-$500,000. Khonapho kodwa nxa ukudumeza nje imali encane bathi hayi akusoze kube njalo. So ke khonoku ke akulithobi inhliziyo kancane.
Akusithobi inhliziyo ukuthi akukaqalisa kuqathekanga ngoba ungazivumele ungathi ubona inyoka ibuya endlini yakho ukuthi hayi mana ngiyele icala ingene ngizalisala isendlini uyabe ungumuntu ongahlakaniphanga. So ngokuqala lokho vele afuni linyoka ingene kithi lali indaba yokuthi ayi $10 vele ungakhangela kuhle ama-transactions angathi ungakhangela. Abalo kakhulu angafikweni nale $10 abakhuluma ngayo. Asuke kusithoba inhliziyo sibone ngathi sinondezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle. Njalo phezu kwalokho futhi izinto lezingazilethwa thina njenge-labour siyakholisisa i-stakeholder eqathe kule Zimbabwe. Bekukuhle ukuthi ngawo uminister layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into lokuza yiletha ngenye indlela. But khona ukuthi eZimbabwe sihlohlobo yokuthi labantu abangontando yayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu. Njalo siyakwazi injongo yakhe yokuthi ku-raise imali kubhadala izikweletu ezathathayo kubo-World Bank kubo-IMF. Kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweletu seZimbabwe yaze leyadliwa mbani. Siyathi nisebenza sibona isinceda ngalutho amakhampani avalwa usinceda ngalutho abantu bayadibeka i-economy yafa. Sasayisinodelutho lo wadlaleyo mali sithi akube nguyo uthathela leyo mthelo ayibhadala leyo mali kungathiwa thina izisebenzi esingakasibele ingxenye ebudleni leyo mali ingasincedisanga sokuthi sofanele sibhadale izikweletu esingayingento esingazange isibenefit yiluhlubo lwethu.